Ama-sanctions lawa akhulunywa ngawo kumbe ngawokuvalela abakhokheli ukuthi bengayi kwamanye amazwe kumbe ukuthi uhulumeni engakhoni ukuthi angene kwizivumelwano kumbeni uhulumeni engatholi imali esuka kwalaba abaphatha ezemali lwenza laba ababusayo babe nesizathu sokuthi babuse ngendlela abafuna ngayo engalandelwa intando yabantu ngoba bathembe ukuthi bazothi hayi sehluleka ngoba sihlulwa yilama sanctions. Ama-sanctions la akhona yiwo asenza sehluleke ukuthi senze ezinye izinto okwenzeka ukuthi umphakathi usizakale. Ye, ngokubona kwami-ke kusho ukuthi nxa kulokukhona lokhu kuthiwa kulama-sanctions kuzahlala-ke kulijogwe ebantwini baseZimbabwe ngoba uhulumeni waseZimbabwe uza kusebenzisa ngendlela yakhe ukuthi hhayi lingasoli thina solani labo abafaka ama-sanctions. So ye, kulomthelela ukuthi kuthiwe iZimbabwe ilama-sanctions kwenza ukuthi ababusayo baphunyuke nje babuse ngendlela abafisa ngayo ngoba bevika ngalawo ma-sanctions.
Nasokuze kube losuku lolu oluthiwa i-anti-sanctions day. Ngokubona kwakho usuku lolu lungaluphathisa yini ukuthi udaba lwama-sanctions lulungisile?
I-anti-sanctions day sokulilanga elibekwe ngababusayo uhulumeni waseZimbabwe ukwenzela ukuthi bahlale bekhumbuza abantu ukuthi hayi lokho esikwenzayo sikwenza izandla zethu ziboshiwe asikhona ukuthi senze ngendlela elifisa ngayo. Bayenzela lokhu kwenza ukuthi kwezopolitiki nxa kucubungulwa ezopolitiki singabakhangeli ukuthi bayehluleka la nxa izinto eziningi bevele bezehlulekela yonke into nje isizasuka kusolwe lawo ma-sanctions njalo bakuninda kulaba abaphikisayo abamaqembu aphikisayo ukuthi lina yini elisekelana lala abantu abasifakela ama-sanctions ngakho i-sanctions day leyo isiyilanga lokuthi bakhulume ezombusazwe bakhulume ukuthi labo abaphisana labo uhulumeni yibo abale umlandi lo ukuthi bastophela ama-sanctions ngoba yibo abaletha.
Siyabona ukubana elizweni kulo mama obuye ukuzokhangela udaba lona lolu lwama-sanctions we-United Nations njalo bese kusiba lelanga leli ele-anti-sanction day. Ubona ngani uhulumende yindlela akuhlela ngayo yini ukuthi kwenzakale isikhathi sinye?
Lo mama we-United Nations ofikile kwele Zimbabwe siyazi ukuthi i-United Nations layo bayayisola abahulumeni ukuthi iyehluleka ukuthi njengomhlangano efanele ukuthi ibone ukuthi wonke amazwe aphathwa ngendlela efanayo. I-United Nations iyehluleka ukuthi ivikele abantwana baseZimbabwe abayitheswa lezo zinto zama-sanctions. So ukufika kwakhe kuqondane nelanga lelo le-anti-sanctions kungabe abantu beZimbabwe labo ababusa bangabe bekwenze ngabomo besenzela ukuthi lo wase-United Nations nxa esuka ahambe ayokhuluma kwabanye bakhe kwi-United Nations ukuthi izindaba ezizo ezimqoka ebantwini baseZimbabwe ile ndaba yama-sanctions. Ye, kungaphathisa ukuthi indaba yama-sanctions fike ezingeni lokuthi bangayikhuluma la kwi-United Nations. Kodwa siyazi-ke ukuthi i-United Nations yona inhlangano esibonise ukuthi ikakhulu iyehluleka ukuthi thinte amazwe njengaboBrithani naboMelika ukuthi basebenze phakathi kwe-United Nations ngoba la ma-sanctions afakwa ngamazwe lawa amakhulu kungakhathalekile ukuthi i-United Nations yona ikubona kanje.